kujwayelekile vele ukuthi abebandla elibusayo basebenza kanjalo, bayafaka amacala ebantwini, bayafaka amadrugs ezikhwameni, bayagebhela izikhali kube ngezakho, njengoba sakubona ngo-1980-81 sekuthiwa izikhali ngezezapho ngezezipha, kwathiwa zifuna ukusetshenziswa ukuvukela umbuso. Kwasuke lapho kwavula abantu abaningi, inkulungwane lezinkulungwane, kwathwaliswa nzima abantu. Ngakho-ke kakumangalisi ukuthi labo bantu namhlanje basahamba ngonyawo oludala, okungangamangalisi ukuthi nje into edaliweyo engekhoyo, ngoba kamboni ukuthi ukhona umuntu ongabathemba, ukhona lokhu abakhuluma ngakho. Abathi kulama-helmet amaningi kangaka akadebeki efihliwe.
Kodwa bakhona abanye abacabangela ukuthi amapholisa ayehluleke ukwenza umsebenzi ngoba kuthiwa ama-helmet la athengiswa ku-auction. Kungakuliqiniso?
Yebo, kungenzeka kuliqiniso. Nxa kuyukuthi ayethengiswa ku-auction, kusitsho ukuthi noma ngubani angazithengela, njengoba phela uyawubona ukuthi imota zamapholisa lezi esezigugile leze ami abangasazisebenziyo ezisiyo ziyathengiswa ku-auction. La uthi ungayithenga nje unje ungumuntu. Nxa sengiyithengile-ke ngale sengihamba layo, ngisuke ngiyibeke ngekhaya. Ngiya ngibabona abanye izimota bala ama-defender bala amasantana lana akudala eyabe lokhu ibhakwe epholisi, kodwa ibhakwe emzini wakhe ngoba ifile mhlawumbe wayidonsa isuka ku-auction yazofika la usadinga ipenda yokuthi asuse yokuyani upholisi abesefaka okwakhe. Nxa bengenzanga umsebenzi wabo ngaleyo ndlela, kulula ukuthi abantu bazithengele bahambe lakho ngendlini. Nxa kuyukuthi akuvalelwanga ngomthetho, ngoba kangikwazi ukuthi kuvalele ukuthi umuntu angathenga i-helmet ngaphandle kokuthi mhlawumbe ukhona ongabe usithi kakuthenge i-helmet yamapholisa, kuyabe kuyihlulike yona amapholisa. Kodwa ukufaka abantu icala kungacacanga ukuthi bafake icala bani, afike njani lawo ma-helmet, basuka bagijima bamemezele emhlabeni wonke jikelele. Kanti bekufanele ba-investigate, bayochwayisise base bephuma le story esihlangeneyo, hhayi lokhu abakukhulumayo.
Manje ngokubona kwakho, labo okuthiwa babotshiwe ngodaba lona lolu bengabe phongugconwa na, kumbe kungakukhona ukutshaya manzi?
Acathanini ama-helmet, ngoba nxa usithi ngama-police helmet usitsho ukuthi ngama-helmet aseZimbabwe, kumele phela kube kuyukuthi kwabikwa ukuthi acatshile lawo ma-helmet kuyiphi inkamba lapho angasatholakali khona. Ungabona kungazakali lokuthi akhona kahle kayo, usuhlangana lamanye uthi hhayi lawa yiwo. Kuyamangalisa khona lokho. Ababothiweyo kungenzeka nje babothele into engekhoyo bengelacala, kodwa-ke phela bekufanele ukuthi bacwayisise baphume lento ecacileyo. Kodwa njengoba ngike ngatsho, ngabantu esingabathembiyo ukuthi bangathi bathole into bayithole ngendlela efaneleyo. Kusengenzeka njengoba ngike ngatsho ukuthi khona lokhuyana okwenzeka ubozaphu ubosithole kubobani ukuthi wetheswe icala ongelalo, upendwe ngento ongayenzanga, kungenzeka yikho okwenzakalayo lakhathesi.